Langa kuqakathekile ukuthi yamazo onke azinikele ekuvimbeleni climate change okuguquka komkhathi. Abantu beZimbabwe abakujahe kakhulu okwedlula lokho ukuthi ilizwe libe lemisebenzi, kuvuke i-economy, kuhlonitshwe umthetho, kuhlonitshwe i-constitution, kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuqedwe i-corruption, livuke ilizwe lime ngezinyawo zalo. Bafuna i-free and fair election, bafuna izinto zonke ezibhalwe ku-constitution, bafuna kuphele ama-abductions, ukuthathwa kwabantu ngenkani, bafuna kuphele i-torture, bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo abantu, ozaqeda i-torture, enze konke lokho okudingakalayo okufunwa ngabantu beZimbabwe. Kabamjahanga ke lo ofuna ukuvimbela i-climate change, bafuna ukuvimbela i-torture, ovimbela i-lawless ne-corruption phambili. Ukuhlangana lo-Johnson yebo kuzabe kuyinto eyenzeka ngemva kwesikhathi eside, kodwa ngaphandle kwalokho akusoze kulethe inguquko. Uzaphenduke eZanu njengoba ehambe eZanu, azoqhubeka avuse njengeZanu. Siyayazi iZanu ibuse njani kusuka ngo-1980. Ngakho-ke uJohnson asoze babuye la azobusa la, kuzaphenduka iZanu iqhubeka ibusa, idilize ilizwe, ilibulale, ingahloniphi amalungelo abantu, ingahloniphi umthetho, ingahloniphi lutho, nje ibe iZanu yona ledilizayo selokhe kwaba yiyo. UJohnson ngeke afake kubo umoya omutsha, inhliziyo entsha ukuthi bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho. Baza qhubeka beyizanu bebusa, beyizanu ngendlela akade bebusa ngayo vele.
Emhlanganweni lo iwaphi amazwi esingawakhangelela kumongameli Mnangagwa?
Uzathe fika ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuvimbela ukuguquka komkhathi, climate change. Kuhle lokhuyana, kodwa isikho njengoba ngike ngasho, abantu beZimbabwe ababi bekujahe kakhulu, bafisa ukuthi khona lokho akukhuluma ngabe ukukhuluma nge-torture, afike ngale athi yena iZimbabwe izinikele ukuthi kungasabi le-torture, iZimbabwe izinikele ukuthi kube lokukhetha olukhululekileyo, iZimbabwe izinikele ukuhlonipha i-opposition, iZimbabwe izinikele ukwenza lokhu lalokhuya lalokhuyana, abuye ngapha ekhaya azokwenza khona lokho okufunwa ngabantu, azokwenza lokho azabe ekukhulumele ngayo. Yebo kambe ukuvinjelwa kwe-climate change kuqakathekile, kodwa isikho kodwa okujahekileyo ebantwini beZimbabwe, kufunakala ikuhulumende obusa ngendlela enhle ehlonipha abantu.
Alubana ethe wahlangana lo mkhokheli weLebhilithane ubaba Mnangagwa njengokusho kwakhe, singabona mhlawumbe kusiba lobudlelwano, kusiba lenguquko yini phakathi kobudlelwano beZimbabwe leNgilandi?
Asikhangelelanga ukuthi kube le nguquko eziya ngaphi. Esikukhangeleleyo ukuthi uJohnson uzakhumbuza uMnangagwa ukuthi kabuse ngendlela efaneleyo, ukuthi UK iyafuna ukudlelana leZimbabwe, kodwa kuvinjelwa ukuthi iZimbabwe kayikwazi ukuziphatha ngendlela efaneleyo. Bazamkhumbuza khona lokhuyana okuvele kukhunjuzwa ngamazwe wonke omhlaba, ukuthi yebo kambe ama-sanctions lawo angasuswa uma nje iZimbabwe ingahlonipha amalungelo abantu, ihloniphe umthetho, isuse i-corruption, ibuse ngendlela vele ubhalwe ku-constitution. Singakhohlwa ukuthi UK kayisho ukuthi ZANU-PF kayibuse njengendlela ye-constitution ye-UK. Ithi ZANU-PF kayihloniphe i-constitution yeZimbabwe. Lokho kakudingakali lokuthi baze bakutshelwe yi-UK, bekufanele ukuthi ngabe bayazenzela bona. Ngakho uJohnson ngeke aguqule lutho, kasoze angiboni ukuthi uzakhuluma izinto ezintsha ezingasizo lezi esivele sesizijwayele, ukuthi iZimbabwe kayihloniphe umthetho namalungelo abantu.